lo nalo ole okuthiwa ubangela nje ukuthi loba ngubani phakathi kwelizwe kuze ukuthi aphikise kumbe uhulumende oyabe khona ngalelo suku kumbe amabutho elizwe kumbe ukuthi lowo muntu ucela abanye ukuthi basebenzise i-force ukuze baphikise uhulumende. Lowo muntu wenza njalo ngomthetho lowo bathi-ke wenza icala lona lelo committe icala lona lelo le-insurgency bundle sapho loba i-terrorism. Libe solusitsho njalo icala lakhona ukuthi nxa kuyikuthi umuntu lo wenze khonokho okubaliweyo leso senzakalo senza ukuthi kube lo muntu kumbe obuleweyo kumbe ofayo kumbe olunyaziweyo kumbe kube lempahla ezidamejwayo kumbe ziba-destroyed kumbe nxa kuyikuthi kuba lo munye umuntu olahlekelwa yimali eningi kakhulu kumbe kuyikuthi lezo zenzakalo zenza ukuthi kube lokuthi i-disruption eyama-essential services.
Ungasitshela ukuthi leli cala nxa kuyikuthi umuntu ufunyanwe ukubana walidala uyagwetshwa kwesikhathi esinganani?
Leli cala kukhanya licala elibi kakhulu ngoba umthetho wakhona uthi wona nxa kuyikuthi umuntu utholakale elecala lona lelo ababemethesa lona nxa kuthe khona waba lomunye umuntu ofileyo ngenxa yezenzo zona lezo nxa etholakale lecala lowo muntu isibotshwa naye futhi lakho kugwetshela ugodo uyasentisa i-death kumbe i-life imprisonment ukuthi ahlaimhlungu ngathe zonke nje ahlaziwe gebele e-death. Nxa kuyikuthi kakula muntu ofileyo ngenxa yezenzo zona lezo isikhathi sokuthi ayejele nesokuthi impilo yakhe yonke izayiqedela ejele. So licala elibi kakhulu.
Elinye njalo icala eletheswa umnumzana kuzayi ngelokubana wafunyanwa engafakanga kuhle inhlamvu zombhobho wakhe, lona licala elikhulu okunganani lelo?
Leliyana kayisilo cala elikhulu kangako ngoba leliyana libe ngeqiniso libe fine